I-State of the United sika-Obama iyathembisa kakhulu kuse ngokuthi ngubani ukukhangelela ukuze ukuthini. Kodwa emuntwini nje we-America ukade elalele speech yakhe iyaphakamisa abantu, iyatshengisa ukubana kulo mthungameli olama-plan okuthi ilizwe liyaqhubeka lisiya ngayo, ikakhulu entweni ezijiyeneyo ezikhangela impilo yama-American, into ezinjenge-minimum wage ukuthi ufuna ikhwezwe kubana abantu bonke abasebenza nge-minimum wage bathole emuholo ekwansi bathile basupport izimuli zabo. Wakhuluma njalo ngeplan yokuthi i-immigration abantu bonke abangena e-America befika kumanye amazwe kumele labo bafakwe, kube nendlela yokuthi bangeniswe i-American system bacontribute ku-economy ye-America njengomunye umuntu nje. Wakhuluma njalo into ezijiyeneyo ezingena empilweni zabantu. Kodwa into enkulu kakhulu engiyibone ukuthi i-speech yakhe iyaphakamisa abantu, iyanika abantu ithemba kubana kulo mthongameli, umthongameli ole plan ukuthi ilizwe kathi sisiqonda ngaphi. So sokusiya ngokuthi ngubani ubulalela ukhangela ukuthi ufuna ukuzwana.
Abanye njalo bathi hayi, nxa kuyikuthi i-minimum wage leyi izaphiwa umuntu ongikhona engena emsebenzini, i-contract ayisoze kuncedise laba abaningi asebevele besebenza.
Ngibone ngani lokhu kwenzele because UCNC executive order ayisiwo mthetho ovela ku-Congress. So mina ngibone ngani ukwenze njenge-symbolic act ukubana bonke abazangena moving forward umkhulu wabo uzakhwela mbijana, kodwa abavele bakhona umkhulu uzayala ukhonapho. Yes, kuyahlupha khonapho. So mina ngibone ngani ube-challenge i-Congress iyefaka imithetho ukubana khwezanini umthetho we-minimum wage ukhwele kumuntu wonke across the board.
Uchoni laphana nxa isithi uzasebenza kuphela kungela mvumo ye-Congress.
President Obama usesituation enzima kakhulu ngoba ulama-plan amaningi, le nto eziningi since 5 years kathesi engumongameli promise into eziningi change yabuya ngayo leya. But i-opposition party ama-Republicans asebenzisa amandla abo wonke, ama-plan abo wonke ukucindezela, ukuvala ama-plan akhe ukubana angaqhubeki. Kusenza ngokuthi i-American political system le i-divided government, umthungameli ule party yakhe kulenye i-opposition party bayalingana kuma-houses of kuma-powers of arrangement ye-power. So ama-plan akhe wonke so far amaningi bayawavala. So ikwenza ukuthi hayi, okathesi whether i-Congress iyavumelana lami engikwanisa ukuthi ngikwenze ngiyedwa ngamandla ami njengo-president ngizaqhubeka phambili ngisiya phambili.
Sesiqathanisa lele Zimbabwe
kwele America i-state of the union iqakathekile, asiyo speaker sokukhuluma nje ngoba kulama-institutions awe-democracy abantu abahleziyo belalela abazabe lokhu bemlandelela u-Obama kubana into kade uyikhuluma usuyenzile na. Nxa ungayenzanga siza kubuthi ukwesulwa kwini, next time ungase sivota sizakukhipha. So sesikhangele kwele Zimbabwe into eziningi ziyaphonyiswa kodwa azenzakali. Sabantu sebekwathi hayi kuphi ngukuxoxa nje ukuthi sebantu bamvotele umuntu kodwa awasoze benze lutho. So kuyathiyana.